Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Siyabonga tanonoka wande obesiphake indaba ngelimi lwesishona. Lingali vuka njani izulu kwandaba olamukela emsakazweni weStudio 7 ngolwesibili mhlazi ku-30 ngwabakazi 2022 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, amapholisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ivandla le-CCC ePlumtree.
Okwenzakeleyo ukuthi imota abesihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye ePlumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona.
Uhulumende useze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo.
Izakhamizi zakobulawayo zamukele ngenjabulo uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya ebhalisa ingwalo ezigoqela ezokuzalwa lezithupha.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli kobulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Amapholisa ake abopha kwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CC ePlumtree izolo. Isigaba sebulilima siza kuba lokhetho kuyona le impelasonto, kukhethwa abathathu abaza kuba ngamakhansila. Amapholisa abikwa befuna amaphepha emota kaKhuphe osowasuka kubandla le-MDCT waqala ukukhankasela ele-CCC. UKhuphe lequla lakhe bavinjiwe ukusuka ku-roadblock ePlumtree, kodwa baze bakhululwa ngemva kwesikhathi bengetheswa ngacala. Kesizwe isikhulumeli sikaKhuphe umnumzana Ntando Ndlovu.
Okwenzakeleyo yukuthi namhlanje sivela kumkhankaso wethu ebulilima kuward 1 iZimbabwe Republic Police Civil Roadblock uma ungena ePlumtree. So sifika lapho simisiwe, amapholisa acela izincwadi zemoto ezihamba ngazo azijayeleyo ukuzibona vele zidlula zisiya khonale ebulilima ward 1. Okwenzakeleyo ukuthi imota abesihamba ngayo yasicilwa ngamapholisa, yasithathwa ukuthi iye ePlumtree Police Station lapho bafike bayivalela khona. Ngenhlanhla kadokotela uKhuphe layo ikhona khonapho yona, kodwa bayihlekile ukuthi bayithathe. So sizame ukuthi sibuzisise ukuthi hayi bashaya leyo imoda ngoba kayayazi ukuthi vele idlula khonaphana nsuku zonke siya kumakhampisi, bathi hayi imoda evela phezulu. So lokhu kutshengisa ukuthi umdlalo lo esiwenzayo wama-by-election awukho ku-level playing field, ngoba abanye bayakwazi ukusebenzisa ama-apparatus awe-state ukwethusela abanye ababaphikisayo.
Alo ke ngumnumzana Ntando Ndlovu, isikhulumeli sikankosazana Thokozani Khuphe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Imizamo yokukhuluma namapholisa ngodaba lolu yehlule, kodwa senelise ukuxoxa lomnumzana Khaliphani Phugeni ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Ngibingelele umsakazi, ngibingelele labalaleli emakhaya. Ye liqiniso, ngikhulumile nami nje nginje la uGqirha uKhuphe. Ngithole umlayezo osuka kuNtando isikhulumeli sakhe sokuthi sebebotshiwe. And then kutheke ngokuya kwesikhathi wangithinta yena, kanti ngesikhathi bebebotshwa ebeke wakhuluma nami, beke wangifonela khona nje kade edinga ukuthi angitshele khona. And then ungase ngithole imessage ephuma kuNtando ukuthi sesibotshiwe. Ngase ngimbuza ukuthi ulobani wase-conference sem utulo mamutika ukupe nabanye and then kwase kungamafonza nasangeni so ngaze ngikhuluma layo mama ke wase ngitshela ke late ukuthi hayi usefikile ngkhaya kodwa yeva kwangathi nje akuzange kwaba kuhle akuzange kwaba kuhle
manje wena uthini njengo senator ngodaba lona lolu olokubothwa kwakhe
angazi ngingathini kuwe msakazi kulelo daba ngikhuluma njengo senator ngikhuluma njengomuntu ohlukunyezelwa umzali kubuhlungu ukuthi benze lokho abakwenzayo ngoba bezitshela ukuthi banamandla bengenza noma yini abayifunayo kodwa ngikwazi ukuthi uNkulunkulu khona ezulwini usahlele esihlalweni sakhe bahlukumeza umuntu omdala ngoba etheni ngoba yonke nje lento ayenzayo ku constitution umuntu oku constitution yamvumela noma ngubani ukuthi angaqala iqembu ngasupporta liphi iqembu alifunayo enze konke nje akufunayo bayathatha la amapoisa angazi bayathatha kuphi bezowafaka kithi la ezosihlukumezela abantu abadala abanihlonipho nenhlonipho ukuthi ngu-former deputy prime minister lo ngumama owaziwayo umhlaba wonke uyakwazi ukurimishini e-breast cancer bamtreat-e ngale ndlela bamhlukumeze bamthwalise nzima angikwazi ukuthi ngikudescribe ngithi ngaphandle kokuthi yibuthakathi obungeke budescribe-eke nje sibuhlungu isilonda lesi abasivusa kimi nabantu nje abantu bakubhekile akula muntu okuthandayo lokhu akula nje umuntu okuthandayo lokhu kuyanyanyisa nje yibuthakathi obuphindwe angazi kangaki kuyabonga msakazi
hayi lathi siyabonga ngumnumzana Khalipani Phugeni obekhuluma icingweni le Studio 7 ekobulawayo Isigodlo seZimbabwe eSouth Africa size sethula umbiko sisola amazwi esiphathamandla sezempila kahle eLimpopo kulelo lizwe uDokotela Phophi Ramathuba obonakala emfanekisweni wevidiyo ngeviki edluleyo etshela isigulane seZimbabwe esasikuleyo ndawo ukuthi siye kwelatshwa elizweni laso. LeZimbabwe lethule umbiko lesithi liphakathi kokukhulumisana lohulumende wele South Africa ngalolu daba. UDokotela Ramathuba wathi izizalwane zeZimbabwe kufanele zingayi elizweni lakhe ukuya kwelatshwa ngoba ziqeda impahla zezibhedlela okufanele zisetshenziswe ngabantu abesigabeni asikhokhelayo. Ubuhlaziya lolu daba usithandekile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Bongani Mkhwananzi isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa.
Akusimangazanga thina ukuzwa ukubona nalesi statement ngendlela esibhalwe ngayo in international relations and neighborly relations and diplomatic relations nxa isiphathamandla sakwelinye ilizwe singakhuluma sifake ibizo lohulumende wakwelinye ilizwe noma umongameli wakhona kusuka kube yinto edala ukuthi kugcine kusokuxoxiswana kuma-diplomatic arenas so akusimangazanga thina nakancane nje ukusibona leso statement thina njengeZimbabwe Community South Africa silokhu sime ekuthinini yebo ye kule nkinga kwezempila kahle lakumigration kodwa-ke udokotela u-MEC bekungafanele aqonde isigulane medical ethics azikuvumi ukuthi isigulane singaphathwa nge-empathy nange-dignity lokho akunciphisi amazwi futhi awabekayo ewakhuluma nje nakhona sekungaphenduka kube yi-diplomatic rift kodwa ke kumele sizikhangele indaba lezinxa zonke from the beginning at a fundamental level basic level umuntu ongudokotela ofanana naye u-MEC kumele abekwazi ukuthi ku-bedside yesigulana akusikho lapho kudingidwa khona indaba zembusazwe ngoba leso sigulana asinawo amandla okuphendula ukuthi singenzani uyayawazi yena ama-channels aqondileyo ukuthi nxa kunenkinga okumele baqondane nayo uqondana kanjani kuma-diplomatic
Liyawakholwa yini amazwi kahulumende weZimbabwe? Baqinisile yini ukuthi bakusola lokho? Njalo singabona sibile bethatha inyathelo eliqinileyo ngalokho.
Hayi, vele kuma diplomatic ties kuzoba naloko naloko ukuthi kufuqwafuqwane kwesikhathi kungazwana, kodwa basically kumele babuye letafuleni bayezama uino out indlela yokuphathana bengomakhelwane. Singoba makhelwane kumele sibe nendlela eqondileyo yokuphathana. Yebo phela vele iSouth Africa iyakhala okwamanje ngeinflux yama migrants avelela kweZimbabwe. Kodwa ke lokho akutsho ke ukuthi ke izizalwane zakwelakithi sekumele ziphathwe ngcwele. Sesibonile thina kwabulawa uElvis Nyathi ngoqhuku olukhulu, asange sibone inyathelo elikhulu impela elitshengisa ukuthi sifelwe, sibulawelwe umuntu izizalwane zaseSouth Africa. Kumele sibuyele futhi sithi yena uhulumende wangakithi akazinuka amakhwapha. Okwenza abantwana belizwe lakithi bagcwale kuleli lizwe yikuwehluleka yena ngokwakhe ukuphatha elakithi lise kwezomnotho, ku-collapse i-health system, nezomthetho nje, rule of law inga-observa, ezokuphathana kwezepolitics ziphathwane ngendlela yobudlwangudlwangu nokulwa. Kanti ke nathi vele siyizizalwane zeZimbabwe kumele sizilungisele inkinga zethu. So into leyi kumele siyibhalanse ukuthi singagijimi kakhulu ekugxekeni udokotela.
Lisuthisekile yini ngendlela uhulumende weSouth Africa aphethe ngayo lolu daba ukuthi alulungisise?
Thina siyinhlanganiso besingakezwa yena uhulumende waseSouth Africa ukuthi uphawulethini, ngoba nxa sakhangela incwadi esuka ku-Department of Health sabona bethi hayi abamgxeki ndawo, akulanto nje impela etheni.
Hello ke ngumnumzana Bongani Mkhwananzi, isiphathamandla senhlanganiso yeZimbabwe Community in South Africa, obexoxa ecingweni leStudio 7 eseJohannesburg kwele South Africa. Izakhamizi zakoBulawayo zamukele ngenjabulo enkulu uhlelo lukahulumende olokulanda uZulu emakhaya elovisa ingwalo eziqakathekileyo empilweni ezigoqela ezokuzalwa izithupha lezinye. Iningi lithi licela ukuba uhulumende alusabalalise lolu hlelo ezigabeni zonke zelizwe ukuze kungabi lesiminyeminye emahofisini kanye lokuthi abantu bathathe lula lezi ncwadi kungelabo gwelegwele. Intatheli zindaba yeStudio 7 uAnastasia Ndlovu usethulela lolu daba ngokugcweleyo ekubulawayo.
Uhlelo lokuthathisa incwadi zokuzalwa lezithupha oluqale ngomabasa lukhangelelwe ukugqitshwa ngumpandula, lamukelwa kahle ngubulawayo othi ngabe alumi ngoba luqakathekile. Isakhamuzi sakobulawayo uMandla Chuma uthi uhlelo lolu malungami ngenyanga ezayo, kodwa lusabalale lusiwe lasemaphandleni eziqintini ezihlukeneyo zelizwe.
Lokhu kungenza ukubana okuminyana lokho esikubonayo komsitheli koBulawayo kuphele, labantu abadinga izithupha bazithole ngesikhathi. Ayikhona lokho okuthi uyafuna isithupha uthathe izinyanga lokho usiyalayina utshelwa ukubana ubuye ngelinye ilanga uze uphele uthathe.
Umnumzana Maluba Mhlaba uvumelane lomnumzana Chuma ethi ukusungulwa kwenhlelo ezigabeni beni kuzehlisa ubumenemene lenkohlakalo yokufumbathiswa kwabasebenza emahofisini kamsitheli ukuze baphumise ngokuphangisa incwadi zabanye.
Kuthi ngabe yonke constituency ile ndawo lapho kuphiwa khona izithupha ukwenzela ukuthi abantu benjani bebe namathuba ukuthi bazithole izithupha kanye lamabhesi, ngoba omunye umuntu uyaswela imali yokugada esiya komsitheli agcine engasa thola ngithiwa lokuthi athole i-birth certificate lesithupha, njalo sokumdepriva ilungelo lakhe lokuba ngumuntu ovotayo. Siyacela ukuthi ama-constituency wonke kabe le ndawo ezokutholela abantu izithupha.
Onwena amalungelo oluntu umnumzana Efincube uchaze ukuba kulilungelo labantu ukutholisa incwadi zokuzalwa lezithupha.
Into efunwa ngabantu ukuthi babe lamandla okuzibuza ezigabeni lasezigabeni, bakwazi ukuthi benze zonke izinto khona lapho, hayi ukuthi baye Harare, hayi ukuthi bagade besuke eFolosi besiya koBulawayo kumbe ngapi. Kumele zonke izinto zitholakale eduzane labantu, zitholakale eBhinga, zitholakale ePlumtree, zitholakale eBhayibhisi, zitholakale eGwanda, zitholakale eNkayi, zitholakale eLupane Tsholotsho. Konke kumele abantu bakufumane khona lapho, ngama-passports, ngama-birth certificates, izithupha, konke konke kumele kutholakale kuleyo ndawo. Ngakho ke abantu abakufunayo yikho lokho vele okufunakalayo lasemhlabeni wonke jikelele sokusetshenzwa kanjani.
Kulabanye abathintwa umbhuqazwe owe-Gugurawund abalokhe bengakafinyeleli ukuthola lezi ncwadi, abayibo abakhala omkhulu umkhosi besithi babenelisi ukuzigadela amabhasi ukuyabhalisa koBulawayo. Ngakho-ke ngabe konke lokhu kwenziwa emahhofisini eziqintini aseduzane labo. Ngimele umsakazo we-Studio 7 koBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba atshiyeneyo. Iphephandaba lobulembu eleNewshawk lilodaba lokuthi umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukuvakatshela idolobho leBeitbridge kusasa, lapho azaphawula isakhiwo esisandaqedwa esomngcele weSouth Africa. Iphephandaba leHerald lilodaba lokuthi imibhobho esihanjiswe emapholiseni phansi kohlelo olwethulwa ngumongameli Emmerson Mnangagwa olokuthi abazanikeza amapholisa imibhobho engelamalayisensi abasoze babotshwe kuze kufike isiphose amakhulu amabili yiwo asefikile awombhobho 185 asehanjiswe emapholiseni. Okwamanje sengidedela emuva ngilichiya ezandleni zenu lina balaleli kumbiko elisethulele yona ngeWhatsApp.
Solbonan, Solbonan, Basaras, Labaladil, Vestitio 7. Angula, my name is Justin Jemitin, Evangel Bagetti Lava, Ed Nobles of the Kulumakuru, Malum Tala, Lotun, Devel, or Senamento. There are Musa Lapa Kuruma, Gutikona, in Paras, the Gagwas, the Libanda, Velikona, Mobaragazes, Lamarala, Ugarazes, Lutumako. So, Evangel Vestin Devel and Lirams on the Lega Kulum Talo, when the Ramkambum Talo, Mondoro, Justin nje okwakhe wathuthela kwalaphana eNyamendlovu. So yingakho engakwazi ukuthi lebandla losindebeleni kumbe lemathebheleni libizwa ukuthiwa umthakazi. Yikho nje into ngikubeke bakithi bantu besindebeleni, ngoba omunye umuntu uyenzeka uthole ukuthi enje njengoba engundebele uthole ukuthi akufisa sibongo sakhe vele leso okwakhe nje umzukulu kondebele. Yingakho ibandla lemthakazi engalazi bakithi, simxolelene umuntu omdala usemnyameni bakithi. Ngiyabonga.
Sanibonani, sanibonani. Studio 7 livuka njani? Mina elami igama ngu-Adolf Shaba. Siyabonga kakhulu Studio 7 ngenhlelo zenu ezinhle, lokusithatha lisibeke kwenzeka ezweni lakithi sakhile. Siyabonga kakhulu. Ngibuye ngithanda ukuphendula umama okhulume ngendaba yokuthi kwenzeka isikhukhula eChimanimani, i-punishment evela kuNkulunkulu ngenxa ye-Gugurawund. Hayi, lo mama engazozihlaza indawo ephakathi kwezwe kangaka. I-disaster kaNkulunkulu yenzeka nakubani nakubani, engazama ukuyithatha emanipulate iBhayibhile. Ngithi nosathane uqobo lwakhe vele yayenza lento ezwe ngulo mama yokumanipulate iBhayibhile lithathe lifunde ngale ndlela afuna ngakhona. Into yonke iyenzeka kufana nokuthi umuntu engahlekelwa isehlakalo esibi kumbe afele kumbe abe involved engozini ukuze usithi hayi uNkulunkulu ompanishayo. Le nto ayilani, into eGugurawund yenziwa ngumgabe lezani PF yakhe elabo futhi nabanye abantu bakide abasendebeleni ababekhona. Sikhuluma abantu abanjengabonkala babekhona entweni efana naleyo. So yena engathi uma kukhulunywa ngaleso sikhathi ngento embi le eyenzeka eGugurawund eyifanise njalo eyicelebrate ukuthi njengoba kwenzeka idisaster komunye umuntu. Sizibonile ocyclone bangeniye la kubotsholotsho bangena endaweni ezihlukeneyo. into le efana ne national disaster singenzeka kubantu kungenani ukuthi wonile kuNkulunkulu khona into ethize ngoba labo bantu mhlawumbe abayezakalelwe uzowakhuluma ukuthi lesidumbu sabo siyakudetshelwa sibonakale into nale ihambisanayo ngaphi lethe kugrawundi lento yenale ayikhulumayo hhayi zabanye abantu bengazosihlaza ebantwini emhlabeni kunje so
amavuko kustudio 7 mina ngifuna ukukhuluma ngalokho okukhulunywa ubaba umbuso mhlanga lapho ubaba umbuso akekho umuntu ovotela iZanu PF so lokho kwakuthukwa asiku deserve kodwa abantu abayinkinga yilaba abafana lo Thabo Mbeki lo Khalima Motlanthe yibabangela ukuthi sithukwe sihlupheke ngoba bona bayahamba bayabizwa bahambe bayele bayethi ama elections abe free and fair ngoba bekwazi ukuthi banikwa imigodi igcwele igodi yabo ezishabani lapha uThabo Mbeki lo Khalima Motlanthe yiba abantu abarongo yiba ababangela ukuthi sithukwe hhayi ukuthi abantu bayahamba nxa sesuka ngapha bevotelizana akekho umuntu osuka ngapha evotelizana akekho
lichona njani baba Ntunga hhayi thina siyachona baba hhayi umsebenzi mbona ngendlela osithatha ngayo izindaba ubeka sibile ukuthini ebantwini engabe siyafunda silalele ngoba ungakhangela ama-election layenzakale egugu mahle kakhulu njalo i-CC edliweyo laye ngizwe ujakalo onguye isikhulumeli sakhona ubeka kuhle ngoba uyatsho ukuthi bona labo basondele kade ngabe lathi abalandeli sisebenze njengaba izikhulumeli zamabandla singagcini sisenza lokhona okokuthethisana okokulwa ikhangeleni ukuthi lo oyaba ewinile uyaba esebenza njani sithikisana njengakhona ukuze siye kuma-election mbona kungaba kuhle kulokuba sikhuluma kwesikhathi sitshe sithethisana sithini ama-election ethu engabe ahamba ngayona le ndlela kwaba kubi nje kuphela kwaphana lapho kwashaywa khona ama-journalist hhayi lakho lokho kwaphana kwaba kubi kodwa ngeqiniso kungendlela ohambe ngayo ama-election abe mahle akuzwakalanga umsindo ngitsho
ye salibonani kustudio 7 nelami igama ngu-Adolf Shaba siyabonga kakhulu studio 7 ngokupha ogawule ithuba lokuthi beqambele amanga izwe betshela abantu le nto abantu abayibona nsuku zonke ngoba le nto ye-political violence abantu abayizwa bayayibona bayibona every day yenzeka yonke indawo la ikakhulu manje ebulilima kulezinto eziningi kakhulu ezenzakalayo so engazama ukuqamba amanga engumuntu omdala kodwa hhayi ake kuze kuba sendawo abantu bayayazi yonke le nto basuka bona bazi-expose emphakathini abantu bebekwazi ngibuye kule ndaba yabantu laba be-MRP bekhuluma izinto eziningi bekhuluma ukuthi umqondisi ukhulula abantu akeke besithele ngomqondisi umqondisi umuntu ongeke wakhontesti ukuba ngukhansela wile besithele ngokuthi ukhulula abantu ukuze sibone ukuthi umqondisi lo ngumuntu othandwa ngabantu ngakhontesti sibone at least ukuba ngukhansela kumbe u-MP sibone ukuthi uzawina na ukuthi bakhona yini abantu abamthandayo abamlandelayo ayikhona nje abantu ababeqina ukukhuluma kustudio 7 ngiyabazwa kakhulu laba bezama ukuzifananisa labo TCC khona ye iqoqo lalo liyake lizama ukuzifananisa komo kodwa ngeke nize libe yinkomo never i-MRP incane kakhulu kunokuthi kulabo TCC ukuthi ngasifananisa naye asiba ayibalwa verify le nto engekho
ibingelele salibonani balandeli be-Studio 7 lani basakazi igama ngu-Joseph Mgokeli bengicela laba abakhuluma kabi nge-MRP besicela ukuthi bake bayiyeke i-MRP siyazi abaningi labana abangabathengisi ngoba leli bandla le-MRP phi mangililalela kahle inceda abantwini bemhlubulweni wemathebelelendi and lifuna ukuthi abantu bemathebelelendi bengancindizelwa ngendlela abancindizelwe ngakhona ngitshe kuqatshweni lapha usukusele ematitsheni ubonensi emapholiseni bantu zokukhulumisa itshona ulungu lolu lwangapha kithi sebelubulele so ibandla leli lilwela amalungelo abantu laba abaliphikisayo siyazi ukuthi bangabantu abangabathengisa abadlala thina hhayi laba bantu bemthwakazi bayekeleni impela bakhuluma iqiniso bazolikhipha egipite noma kungaba yiminyaka engu-40 years kodwa bazophuma la banye baza tunuluga mehlo sebe baninga sebe tunulugile bebona iqiniso ngiyabonga usale kahle
salibonani salibonani bakwethu salibonani okokuqala ngithanda ukuthi ngivingelele bonke abasebenza ku studio 7 nesinti ngiyalithanda ngiyalithanda kakhulu lisebenza kakuhle bantu bakithi ngokusibalela izindaba okwenzakalayo siyalibonga bobhuti bethu labo sisi khona lapho Kids Dube ontungamili lapho bonke lengabaqambanga ngamabizo sithi hayi inkosi yayibe lani madoda labo sisi libe lamandla angapheliyo lihambe lisinika izindaba ezenzakala elizweni lakithi laseZimbabwe
lithola njani isihloko kuzo zonke izindawo lathi siyaphila ubuhlungu obukhona nje abantu baseSouth Africa sebecotshwa abanye ama-citizens abanye ngabalamizi ukuthi baqondaphi udaba lobuhlungu nje lusikusiza ubuhlungu lusiphathi kahle uNkulunkulu ngabe uyathontisela ilanga lokhe kuqande ngoba izwe lakithi bakithi kalela msebenzi yesizalo eZimbabwe akula msebenzi akula ukuthi bazaqala ngaphi nababantu becine ngaphi so siyabakhalisa sikhala labo siyabonga
hayi lakhe siyabonga lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +12 465 0318 kwezemelika usenetha wesigaba seSouth Carolina umnumzana Lindsey Graham uthi nxa wayengumongameli umnumzana Donald Trump engabotshwa athoniswe kuza kuba lomvukela kwele Melika. UTrump wetheswa amacala ambalwa agoqela elokutshotshozela umvukela lolokusa amaphepha aqakathekileyo emzini wakhe.
Ukuhlaziya ngaboni ubufakazi obuqinileyo obenza ukuthi angaze athonisiswe. Ngilokhe ngisakhangelele ukuthi kusadingisiswa. Balokhe besamgombolozela nje bemgombolozela. Ngithi yena unjengentaba kathi sinqaye ngu-former president unjengentaba. Intaba leyane yokuthi awuphongi uyiqonda uyikhwele uye phezulu. Kodwa ufanele ukuthi nxa uzayikhwela ubulokhu uyibhoda 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 uzoyifika phezukwayo. So ke basambhodelela kathi. Kodwa ke ngezinto esezibuthelelwe ezikhona nxa ungakhangela uJanuary 6 insurrection leyana eyenzakala laphana nxa kuyikuthi sibili licala angiboni ukuthi uphuma njani laphana ukuthi angazigeza ukuthi kangilacala kulokhu mnanzange ngitsho lutho kulokhu anzange ngenze lutho kulokhu hayi wahlala wabukela itelevision abantu bebulala isigodlo se-America yena enguyo number one president yokuthi wayengabiza i-Air Force abize i-guards abize konke lokhu ukuthi uyeqinisa into leya wakuyekela wakutshotshozela wakuthabela ukuthi kwenzakale lokhu angibona ngathi kulicala khonoko mina elingambamba okunye yikho khona lokhu uthatha esesuka embusweni abezelayitha ama-documents aqakathekileyo ayimfihlo ayewagcina emzini wakhe wayefuna ukuthi awenzeni wayefuna ukuthini ngawo wayewagcinelani khona ngale mzini wakhe lakhona lokhu kulicala
yena umnumzana Trump sizwa besithi ngemva kwezehlakalo zonezi usekelo lwakhe lungani lukhuphukile kungakutshengisani lokho
hayi lokho okokusekelwa kwakhe ngiyakuzwa mina ngibona ngathi kungumlilo wamaphepha nje ukuthi kukhona khathesi ukuthi kuyaphuphuma ngoba kuzwakele ukuthi kuhanjwe kwayasethwa kwathathwa ama-documents emzini wakhe kulotshi yakhe leyo emolo laka leyo kodwa ke mbona ngathi kusiya phambili kuza kwehla khonoko kuza kwehla ngoba ama-elections akhona ngo-November kusukela kathesi kusiyafika unovemba kuyabe sekulezinto eziningi ezinye ezenzakeleyo phakathi konazo i-politics ye-America iyatshintsha masinyane namhla kungatshona kunje kusasa kuvukeze kuyilokhuyana sokungokunye so ke ngibona ngathi ukusekelwa kwakhe lokho kuphuphuma lokho okukhona kathesi ngokwakhathesi ngoba ungakukhangela nje sokungathi kuyehla ungalalela la madoda we-Fox 4 news lezi Fox 4 bebe kuphehla kakhulu kodwa ke kuthenge ngemva kwensukanyana ezithize zokuthiwa khona kakukhutshwe ukuthi kwenzakaleni kwenzakalenjani basebe ngathi bayehla khathesi kabasakhulumi kakhulu ukuthi kuphambanisekile hey FBI ye kwanjani njani kwayale kwayale sebengathi baphonga udobha nje inews lapha lalapha bebuthelele ukwenzela ukuthi isikhathi sabo sihambe.
Alo ke ngumnumzana Raphael Mthombeni ingcwethi ecubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekhonapha esigabeni seTexas. Isikhathi savuma basiqhubeke sisonke kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesilazo. Amapolisa abopha okwesikhatshana unkosazana Thokozani Khuphe evela khankasela ibandla le-CCC ePlumtree. Uhulumende seze wethula umbiko ngokuhlukuluzwa kwesizalwane seZimbabwe esibhedlela sakwele South Africa. Selugqiba-ke lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo. Igama lami nguChris Gande, ngisithi asidibaneni njalo kusasa sikhathi sinye. Nxa lingafuna ukusithola lingasithola ku-www.voandebele.com.